Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomgqibelo omhlazi ku 16 mfufu 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ifestival le ikhangele kakhulu indaba ye reconciliation ne the peace building.
Inhlanganiso yesibayithi iqoqa umbukiso wemfanekiso kamabona kude i film festival ephathelane lombhuqazwe wegugurawundi.
Hayi vele lokho kujwayelekile njalo bekuvele kulindele ukuthi abantu be-MTC bazafuna ukuzama ukwenza amaqhinga wonke azabonakalisa ilizwe leZimbabwe njengelizwe elilomsindo elingelakuthula.
Kambe izehlakalo zodlakela ezenzakale kuliviki emaswingo zingaba zitshengisa ukuba ukhetho oluzayo luza kuba lodlakela olusabekayo na?
Lokhu ke uhlelo sesilalo manje luka 27 October siyabe silubhekise khona eUnited Nations. Ku United Nations siya ngesizathu sokuthi iZimbabwe yaboniswa ukuthi ayizimiselanga njalo ayinaso isikhathi sokuthi inake izikhalo nezidingeko zabantu beMathebeleland abazilethayo ukusa kwemihla.
Ibandla leMthwakazi Republic Party liqoqa ukufola kwabantu besiya ema ofisini omanyano United Nations kwele South Africa ukuya yethula izikhalazo zesigaba seMandebeleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni wo Studio 7. Site iqoqa umbukiso wemfanekiso kamabona kude i film festival ephathelane lombhuqazwe wegugurawundi. Umbukiso lo othiwa Asake Film Festival uza kwenzelwa kobulawayo lanxa iningi lizenelisa ukubukela enkundleni zobulembu. Siqoqe lomqondisi wenhlanganiso yesite umnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ifestival le ikhangele kakhulu indaba ye reconciliation ne peace building. Sikhangele kakhulu indaba ye background ukuthi sekule iminyaka phose amajumi amane umbhuqazwe wayenzakala kodwa akula anto ebambekayo esethe yenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuncedisa labo abafelwayo, kungaba yi-compensation, kungaba ngama-documents kumbe ukuxolisa ukuthi hayi bakithi kwaphambaniseka akusayenzakalanga ngendlela esasiyikhangelele. So nge-festival le sizabe sitshengisa ke ama-documentaries amabili esizawayethula kufestival le. Eyakuqala i-documentaries ezethula mhlaka 25 October kuyabe kungumvulo, ithi khona One Night in 1985. I-documentary le One Night in 1985 ikhuluma ngamadoda ayengabalimi ayesesilobela ay-11 acatshayo mhlaka 30 January 1985. Kucatshangelwa ukuthi bathathwa ngabantu bebutho le-50 Brigade kumbe labo ababesebenzelana lebutho le-50 Brigade bahamba bangaphenduki. I-documentary le izabe ikhangele khonoko. Esibili i-documentary ithi Children of the Gugurawundi Genocide, le ikhangela abantwana abasala bezintandane abazali babo sebebu lewe yigugurawundi ukuthi bona bunzima bani ababuthwalayo bekhula benza njani esikolo bahamba njani bangabe lawo yini ama-documents. Sizabala esithi ngama-public lectures as well lapho abantu ababe bekhuluma khona ngendaba yegugurawundi nale. Kuzaba lo Professor Alexander Jesslyn Alexander owe-Oxford University, yena uzakhangela kakhulu ngendaba yama-dissident ukuthi kade kwakungobani babesenzani, kuyini okwenza ukuthi beze besuke behambe eganyeni kumbe bebuyele eganyeni. Sizaba njalo lenye lecture ezayenziwa nguProfessor Timothy Skaneshia, yena ozabe khangela ukuthi igugurawundi isenzakala lapha, kuyini kwakusenzakala umhlabeni wonke. Lokuza itopic yakhe ikhayela igugurawundi le-Cold War ukuthi kanti kungani amanye amazwe ikakhulu Britain labo America bazithulela ngesikhathi abantu beMathebeleland bebulawa ngumbuso kaMgabe. Lecture S3 izayenziwa nguVincent Hilary Ndlovu, yena okhiphe ibhuku emavikinana la amalutshwana adluleyo, ibhuku elithi Seeking Freedom and Justice, A Loyal but Not Docile. UVincent Hilary ngomunye walabo okwakuthiwa ngamalwe icatsha, kumbe okwakuthiwa babuyela egangeni, okwakuthiwa ngama-dissident abathi ngama-ground survivor. Yena uzasitshela ukuthi kagcine ezehamba egangeni kwakutheni.
Ungasela ukuthi umbukiso lo yaqoqwa ngoba
ngenxa ye-COVID le, ikakhulu futhi i-COVID esisetshenziswa nguhulumende weZANU-PF ukuthi abantu bengabuthani, imidlalo eminingi esizabalayo izaba isebulenjini. So ama-launch ama-documentary la aprojiswe yi-site, lokunye kuzabe kusenzakala kuzabe kukhona epagini le-site le-Facebook elithi CITEZW. Bazabe khona njalo ku-YouTube e-site CITEZW, khonapho ku-YouTube. So abantu bangahamba ku-YouTube, bangahamba ku-Facebook bebukele ama-documentary lawa, bebukele ama-lecture. So ama-activities amaningi azayenzakala online. Mhlaka 25 sizaba layo i-launch, lapho kuzabe kunabantu abalutshwana khona abamenyiweyo, abazabuya ke ku-launch lapho abazabe less than 100, ngoba umthetho weZimbabwe uthi akumelanga kube labantu abedlula 100.
UMnumzana Zenzele Ndebele ngumqondisi wenhlanganiso ye-site ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kwezombusazwe zithi ukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023 lulakho ukuba nodlakela olwesabekayo ngemva kwezehlakalo zokuhlaselwa kwemota ezikhapha umkhokheli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa, ukuvinjwa ukungena emakhaya eMaswingo kwebandla le-MDC Alliance nezinye ezibalisa ukuthunjwa kwabalandeli baleli bandla. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ibandla le-MDC Alliance namuhla liqhubeke ngohlelo lokukhulumisana lozulu wesigaba seMaswingo, kungakhathalekile lezehlakalo ezenzakale ekuqaleni kwayo naleviki kulesi sigaba. Ingcwethi kwezombusazwe ezigqumele Studio 7 zithi izehlakalo zodlakela ezenzakele kuliviki ziveza sobala ukuba ibandla leZANU-PF lifuna ukusebenzisa udlakela ukuvimba abamabandla aphikisayo, ikakhulu le-MDC Alliance, ukukhankasa emakhaya. Zithi ukhetho luka-2023 luza kuba nzima ukwedlula olomnyaka ka-2008 lapho kwafa abantu abaningi ngemva kokuba ibandla leZANU-PF linqotshwe ekhethweni lamalunga edale lephalamende. Kwasekusiba lokhetho lwesibili, i-runoff phakathi kukamunye uMnumzana Robert Mgabe lomunye uMnumzana Morgan Tsvangirai. UTsvangirai wagcina eshiya ukuncintisa kulelo khetho ngenxa yodlakela lolu. Enye yalezi ngcwethi uMnumzana Mlungisi Dube uthi okwenzakele eMaswingo kuveza sobala ukuba ibandla leZANU-PF lizimisele ukwenza loba yini ukuba linqobe ukhetho.
Udlame oluyenzakala endaweni ezigoqela kakhulu iMaswingo ekuyenzakala ensukwini ezidlulileyo kuyasidanisa kakhulu nxa sikhangele ukubana imbali yeZimbabwe ilama sikhathi sokhetho ukuba labantu abaningi abasuka belinyazwe belahlekelwe zimpilo sikhangele iminyaka enjengeminyaka ka-2000 to 2008. Kuyinto edanisayo kakhulu ukubana sinanzelele labo abazibiza ngokuthi bayi-new dispensation xa sebebuyela.
Lokhu kugcizelelwe nguMnumzana Mlindela Mancinshana laye oyingcwethi kwezombuzazwe othi umnyaka ka-2023 uza kuba nzima ngoba ibandla leZANU-PF selehlulekele ukutshengisa ukuba lizimisele ukulungisa umumo welizwe.
Kuyinto enzima kakhulu ukuthi sikholwe ukuthi eZimbabwe kuzaba nokhetho olukhululekileyo ngezehlakalo esizibone iviki ephelileyo eMaswingo. Lokhu kuyinto esobala ukuthi abadala bayesaba, abadala balovalo, ngoba nanku phela besathandwa ngabantu, besajajulelwa ngabantu ukuthi iZimbabwe open for business. Umdala usanda ukususa uMgabe obeluhlupho kodwa uhambe kukhetho wayathola 50%. Lokhu yikho kumenza ke kathesi ukuthi njengoba esephiwe ithuba kodwa impilo lokhu ingaguquka, abantu lokhu behlupheka.
Enye njalo ingcwethi uMnumzana Pride Mkhono uthi kuza kuba nzima kumabandla aphikisayo ukuba akhankase emaphandleni ngoba ibandla leZANU-PF lizosebenzisa udaba lwezijezo zomnotho ukudinga usekelo.
Lusitshengisela ukuthi nxa sesiya ku-2023 iZANU-PF vele izaza ngodlakela ngoba abantu sebediniwe abantu sebefuna ukuthi into abakhokheli belizwe betshintshe ngakho izampefu lokhu ayikufuni so siyakhangelela ukuthi hhayi xa siya ku-2023 kuzaba nodlakela olukhulu kakhulu
kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthi njengebandla wazimisele ukumisana nodlakela lwezanupf esithi ibandla lakhe yilo elilabantu
Mahlabe Zulu abantu abaningi bayabuza ukuthi kambe u-2023 kuzaba njani uma siqathanisa ngokuthula lodlame ngesikhathi sama-election thina abantu be-MDC Alliance namanye amabandla afundisa umthetho namalungelo ayinqaba sibona ukuthi u-2023 elections ziyabe zilokuthula abantu bevota kuhle
ibandla lezanupf lithi abe-MDC Alliance baqamba amanga ukuba elizweni kulodlakela lisithi benza lokhu ukuze umhlaba usolele eZimbabwe uchotheze ukhetho lona abathi MDC Alliance izanqotshwa nzima abanye bathi ukuqhamuka kodlakela lolu kwenziwa ngendlela yokungcolisa ibandla lezanupf ngoba isikhonzi somanyano we-United Nations sikhangelele ukufika kumalanga amalutshwane azayo ukuzohlola indubo ezingaba zibangelwa izijeziso zomnotho umsekeli kanobhala oqoka inhlelo zebandla lezanupf kugatsha lwabatsha umnumzana mabutho moyo uthi i-MDC Alliance iqamba amanga ukuba kulodlakela elizweni
bekuvele kulindelwe ukuthi abantu be-MDC bazafuna ukuzama ukwenza amaqhinga wonke azabonakalisa ilizwe lezimbabwe njengelizwe elomsindo elingelakuthula bayakwenza vele sonke isikhathi nxa sesilanda usuku lwe-anti-sanctions bayakwazi ukuthi kulomuntu we-United Nations obuyayo njalo abafuna ukuthi benze ngani vele ezimbabwe kulobudlwangudlwangu kanti waye lobu budlwangudlwangu kungenzakalanga ngo-January ngo-February ngo-March waye kusenzakala ngo-October so kumele kubuye umuntu ovele United Nations kodwa hayi into engijabulelayo ukuthi amaZimbabweni savuleka amehlo iqiniso sebelazi njalo sebewazi amaqhinga wonke asetshenziswa yi-MDC
inani labantu abaya embuthwaneni kamnumzana Chamisa eMasingo likhulu kakhulu kodwa ngesikhathi esedluleyo abaningi abaya emhlanganweni le abavoti kuza kuba nomehluko na kukhetho oluzayo ngimele istudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
siyabonga mlondolozi
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kuthi ababanjwe igciwane le-coronavirus bangamachumi amathathu lane, 34 kuphela. Lokhu kutshengisa sobala ukuthi ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus sokunqandiwe elizweni. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 izolo bedlula inkulungwane eziyithoba minwembili, 8,053. Kwezemaphandleni omama bemaphandleni bakhala ngengxaki ezijiyeneyo lapho benanza ilanga labomama bemaphandleni ele-International Rural Women's Day izolo iningi lithi lilahlekelwe yinzuzo kulandela uqhamuka kwegciwane le-coronavirus okwabangela ukuvalwa kwelizwe u-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
omama esiqophe labo bathi kuluthwana abakuthakazelelayo ngaleli langa labo ngoba bebhekane lendubo eziningi emakhaya bathi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus okudala ukuvalwa kwelizwe ku-lockdown kubakuzele emva kwenhlelo zabo unkosikazi saziso khumalo yevokola ensiza south unkosikazi saziso khumalo yevokola ensiza south uthi kuningi okubaphazamisileyo selokhu kuqhamukele leli gciwane
besilama-clubs ethu ebesiwenza besilala ama-clubs amabhanzi sifundisana ukupheka amabhanzi ye bethu bahamba bayafundela ukufuya inkukhu sibone ukuthi sihambe siyatshaya ukuzimadlana esikutholayo ukuze sizithuthukise njengabomama singaze saba ngabahle ngabacelayo kukuphela kodwa sibe lezinto lathi esizenzayo ukuze impilo lathi sizwe ifika mnandi
uphinde wathi bayeludinga uncedo lokuvuselela inhlelo zabo ukuze baziphilise
sesiswele ukuthi kathi sikali senja siyaswela kakhulu ukuthi ngasi yathola beyidona njengomunye umuntu layo lesihawu asisize
amazwi la agcizelelwe unkosikazi Janet Nkala oyemasholo omuhle eGwanda North. Uthi iningi labo mama lidinga ukuncediswa.
Nami lesiphila ekufuyeni lasekulindini yiyo impilo kahle yethu esilayo thina njengabomama bemaphandleni. Kuyasiphathisa kakhulu ukulima imbhida, kuyasiphathisa kakhulu uma besingathola inkukhu zona lezi ezingamasasi ngoba zifike kangcono.
Unkosikazi Nonhlanhla Mlotshwa odabuka eMashumba ward 4 eMatobo South uthi ziningi induba ababhekane lazo esigabeni njengabomama.
Izibhedlela zikhatshana, izikolo zikhatshana, amanzi akhiwa khatshana, udubo lwendlala, yikho konke nje ukukhangela labo mama emakhaya. Kuthi kunjalo thina i-community esiphila kuzo, i-community ezisebenzisa irandi. Imali yeZimbabwe vele ayiphathi.
Unkosikazi Matilda Dube wensiza uthi njengabomama bazimisele ukusebenza kodwa badinga usekelo.
Akulanto ebuhlungu njengokuthi umama angaba umama othi ungamthiye ehlezi khonapho esitulweni uzaze uphenduke ntambama lokho ehlezi khonapho, kodwa umama kumele ngobe azinike umsebenzi ancediswe lisincedise lapho esingathiseka khona lathi senze okuzaletha i-development kwakhe isigaba kusize abantwabethu kusinikele ukuthi sizuze izikhulu fisi zabantwana njengoba zidura kangaka.
Unkosazana Senzeni Maphosa uthi ezempila kahle emaphandleni kazimanga kuhle okufaka impilo yabomama engozini.
Into ezinjengempila kahle yabomama izinto eziyinkinga kakhulu ukuthi utholakale ezigabeni zemakhaya. Nxa kuwukuthi umuntu usuke wagula umnama ngowangikhona mude kakhulu okuthi umuntu usengaze afike khona le engasenguye, uthole ukuthi lapho esiyafika emtholampilo wangikhona lapho akulawo izinto ezifanana lemithi yokuthi alatshwe umuntu lwana. Uthole ukuthi nje ama-facilities anjengokuthi kube ku-checkwa izibeletho kube i-family planning nje ayikho.
Wenhlanganiso yabomama Human Development Association of Zimbabwe i-Waters unkosikazi Juliet Nkiwane futhi kubalulekile ukuphakamisa omama bemaphandleni ngoba besenza umsebenzi omkhulu wokulimela isizwe ukuze kube lokudla.
Omunye umuntu angamkhangelela phansi kodwa-ke asibaphakamiseni njengabantu abayibo abasilethela ukudla khonokho esikupheka emadorobheni khonokho esikupheka emahoteleni kusukela emakhaya. Lensuku imizini la mamahotela uyabona besuka besiyathenga kumbe ngamabele kumbe omacimbi bahamba bekuthatha emakhaya.
Lonaka ilanga lokunanza imisebenzi yabomama bemaphandleni ligqutshwe phansi kwesihloko esithi Rural Women Cultivating Good Food for All. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngilithiye ezandleni zikaCraxedis Jeremiah.
Siyalamukela kuhlelo lwethu ezabesifazane namhlanje lilo Craxedis Jeremiah. Ngimeleke usithandekile Mhlanga yena-ke okukhefu. Kuhlelo lamhlanje sixoxa lonkosikazi Sifiso Ndlovu owake wahlala iminyaka eminingi esebenza eNgilandi kodwa sowaphindela ekhaya eZimbabwe lapho asengumlimi khona kanye lokuba ngusomabhizimusi. Siyakwamukela unkosikazi Ndlovu kuhlelo lwethu lalamhlanje. Akuthi fahlafahla ngamafitshane ukuthi kathi vele wena waqalisa njani ukuthi uzobe ngumlimi?
Ngangise UK okweminyaka engu-24 ngaphenduka ekhaya ekupheleni ka-2011. E-UK ngangisebenza as a nurse, I was a mental health nurse. Ngasembona ukuthi iminyaka isiminingi kakhulu ngihlale emazweni abanye abantu, ngasenziwa lesifiso sokubuyela ekhaya ngizokwenza okufanele thina njengabantu beZimbabwe. And into engiqakathekisayo i-farming.
Kwaba lula yini amadlovu ukuthi usuke kumsebenzi wokuba ngumongikazi usiba ngumlimi?
Kwakungelula. Ngiqalisa ngaqala ngeproject yenkukhu 10,000 chickens ngambona inganiza kukwanisa, but ngenxa yokuthi ngangena entweni engangingayazi ngingayifundelanga ngingazinikanga isikhathi ukuthi ngiyizwisise i-project lay ayizange iphumelele. Mina ngangizwile abantu bengixoxela abangani bami besithi hayi ungayenza inkukhu, hayi inkukhu sibili, hayi ziraithi, hawu ungayenza 10,000 kusho ukuthi la uyasalule 10,000. But thirdly, ngathi ngisiya collect i-check yam from i-abattoir bangipha $58. So ngase nginazele ukuthi alapha anzange ngenze kuhle.
Kuyini ongakukhuthaza kulabo abafuna labo ukungena emsebenzini wezokulima?
Engithatha ukukukhuthaza ikakhulu omama bakithi. Nxa lifuna ukungena ku-farming yikubambana labanye omama kumbe labobaba abasebuhleleni lona lolo. Singahambi wedwa, xoxisana labantu abavele sebesenza i-farming yona leyo. Mina ngikhululekile ukuthi nxa ukhona omunye osemazweni ozizwa echiseka ngokuphenduka ekhaya ezokwenza i-farming, likhululekile ukuthi lingivakatshele eplazini lami kuthiwa yibulembe farm ise-Fortrickson. Khonapho ngilembuzi ase ngibrida ama-boer goats lama-Kalahari goats mainly for ukuthengisela abanye abantu labo abafuna ukubrida.
Kungani ukuthaza ukufuya imbuzi kulezinye izifuyo ezinjengenkomo?
Imbuzi zilula kule nkomo, njalo kulula ukuqalisa i-project yembuzi. Awusweli plazi ikalakatha hundreds of hectares, hayi. Even on a small plot emakhaya ethu wona lawo asiqalise ama-project embuzi ziyavuma. Uyaqalisa nge-10 uzabona khona okusule-20 sule-30 and so on and so on. Ungabona xa usezithe xaxa xa sezingu-25-30 usungathenga-ke impongo yakho kumbe i-boer goat kumbe i-Kalahari, hayi, then uyakusebhizimusini yembuzi. Kulama-opportunities e-export thina lapha eZimbabwe constantly we get imbiko kumbe ama-announcements ukuthi namba abe-Qatar, abe-UAE bafuna amathana ngaka enyama yembuzi. But unfortunately, as a country, asikafiki esigabeni soku-exporta inyama yembuzi namathani ababebewafuna. So ngiyakhuthaza sibili, ikakhulu omama. Thinko mama yikuthi silesineke, mbona ingani i-farming yembuzi iyahambelana lathi, ngoba ungamazinyane lokhu kuyafuna ukugcinwa sibili njengabantwana. I-business yembuzi can only be an industry njengakhona ukhane sasikwazi kwe-CSO kwenkomo by collaborating, coming together asisebenzeni. Kungabi i-business kasifiso yedwa lembuzi zakhe ezingu-20. We cannot meet the demand. So kuhle ukuthi sisebenzeni ndawonye. Labona laba abanye ababengena engxenyiwa abanakhaya kumbe abanamaplazi kumbe abanamaplot, sibambananini labantu abanamaplazi.
Abangafuna ukuxhumana lawe utholakala ngani?
Ngikhona ku-Facebook, ngile-Facebook page ye-farm, thiwa yibulembe farm. So bengasearch ubulembe farm ku-Facebook bangithola.
Lapho-ke belilalele ingxoxo esiyenze lo nkosikazi Sifiso Ndlovu. Ngimele-ke uSithandekile Mhlanga, ngingu-Prestatus Jeremiah. Ngisithi asidibaneni ngasikhathi sinye ngeviki ezayo.
Siyabonga PJ. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Veli Lemoyo, isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party. Sixoxa ngodaba, sixoxa ngohlelo lwabo lokutshengisela besiya emahofisini e-United Nations ePretoria mhla ka-27 kuyona le inyanga.
Ukuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga babu Gandhi, ngibingelele emsakazweni.
Ungasitshela ukuthi injongo yohlelo lwenu lolu olokufola ngeyani kahle kahle?
Uhlelo luka 27 October kuluhlelo okwakumele silwenze ngenyanga kaJune. Silandela ke uhlelo esalwenza ngenyanga April lapho sahamba saya eZimbabwean Embassy. Abantu befolile ngokuningi babo okwakuyiMthwakazi Republic Party ihlanganisela nama-stakeholders kumbe inhlanganiso eziningi ezemathebeleland. Lapho esahambisa khona ama-demands ethu ayesiya eZimbabwean Embassy, sikhulumisana ikakhulu ngodaba lwemathebeleland nokuhlukunyezwa kwabantu, lohlupho lwemathebeleland olulokhu sebahlala esikhathi eside lungatholi isombululo sakwenza ke lokho sanikela ke ama demands ethu kumbe esasikukhangelele kuZimbabwe embassy lokhu ke uhlelo sesilalo manje olika 27 October siyabe silubhekise khona eUnited Nations kuUnited Nations siya ngesizathu sokuthi iZimbabwe yaboniswa ukuthi ayizimiselanga njalo ayinaso isikhathi sokuthi inake izikhalo nezidingeko zabantu beMathebeleland abazilethayo ukusa kwemihla nemihla. So lolu hlelo ke luqukethe indaba ezijule kakhulu ngendaba zeMathebeleland okuhlanganisela ke ukubonisa njalo ke ukukhumbuza iUnited Nations ukuthi ke abantu beMathebeleland banawo amalungelo ikakhulu sikhangele eluhlwini lweHuman Rights olwamalungelo abantu United Declarations of Human Rights ezika 1948 ezisho khona ukuthi umuntu ulelungelo lokuphila, umuntu ulamalungelo amfanele ngaphansi kwehlelo United Nations into ezinganakwa yiZimbabwe. So ngezinye indlela ke kuyikuhamba United Nations ukuthi sazise ngodaba lwethu njengabantu beZimbabwe, udaba oluhlanganisa imarginalization, ukubandlululwa kwabantu beMathebeleland, ukufuqelwa ngaphandle kwemingcwele yabantu beMathebeleland, ukuncitshwa kwemisebenzi yabantu beMathebeleland, okugoqela ngisho lodaba lweGugurahundi esilubona luphathwa ngendlela engela kuhlonipha abantu baseMathebeleland ngumongameli waseZimbabwe Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe abayibo abaphethe ilizwe laseZimbabwe. So siqhubekisela phambili lokho esikubiza sithi international lobbying, ukuthinta ukuxhumana lezwe lonke silaziseke ngodaba lwethu lwaseMathebeleland ukuthi sime ngapi, njalo kulokhu okusehlelayo sesikhangelele ukuthi-ke sicele lokhu abakubiza bethi self-determination, esingathi restoration yobuzwe bethu, ngenxa yokuthi iZimbabwe ihlulekile ukuthi-ke ibhekele abantu beMathebeleland, ilungise udaba lwabantu beMathebeleland kuze kube namhlanje sekule 40 years konke lokhu kungenzakali.
Siyabona njalo ukuthi lina lithi libandla le-MRP kunye labantu besigaba seMandebeleni abanxusiweyo kuhlelo lolu, ungasitshela ukuthi bona abantu eliselibanxusile ngabavela ngapi, kunhlangothi ziphi?
Uhlelo lolu luqokwe libandla leMthwakazi Republic Party, njengalokhu sasiqoke uhlelo lokuqala esalwenza ke ekuqaliseni komnyaka sisiya kuZimbabwe Embassy. Langa leso sikhathi sanxusa ke abantu beMathebeleland ngokushiyana kwabo ngokusebenza kwabo ngendlela eshiyeneyo. Ngokunjalo ke na khathesi ke sinxusile abantu beMathebeleland sabanxusa njalo sibamema kuma ebulenjini lapha sikhulumisana nabo ngokushiyana kwabo. Into esiyenzayo ukuthi ke sinxusa iloba ngubani, ungabe usuka kuliphi ibandla kumbe ungabe usuka kuluphi uhlangothi.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga kubalaleli bohlelo nabantu bonke abawuthandayo uMthwakazi. Siqhubeka sisithi ke asesondela amalanga abantu bangasondela, bonke abantu abangabe bekhona endaweni ezishiyeneyo kakhulu eSouth Africa abasondele eduze ePretoria sisiya eUnited Nations offices, njalo masuka lapho ke sidlule sibuza eZimbabwe embassy ukuthi ke izidingo zethu esaziletha ngo-April bangabe sebezikhangele bafika ngapi. Siyibonise umhlaba ukuthi ke siphatheke kabi, sihleli kabuhlungu emazweni, sihleli kabuhlungu ekhaya endaweni zonke ezishiyeneyo. Abantu nakuma-social media lapha ngabahambise umyalezo, batshele bonke abantu, bakhumbuzane kuze kuyofika usuku lukamhlaka 27 October. Ngiyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Velile Moyo, isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje esikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso yesite iqoqa umbukiso wemfanekiso kamabonakude iFilm Festival ephathelane lombhuqazwe weGugurahundi. Kambe izehlakalo zodlakela ezenzakale kuliviki eMaswingo zingaba zitshengisa ukuba ukhetho oluzayo ngomnyaka ka 2023 luza kuba lodlakela olusabekayo na silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu Chris Gande.